Ngomgqibelo sile event esiyibiza sithi thina i-dinner dance, lapho kuyahlangana khona obaba labomama bezuza isikhathi sokuthi bazijabulele, si-raise imali yokuthi isincedise ngama-project ethu eZimbabwe amabili. Eyokuqala ngeyokuthi sincedise u-B6.
Nikhangelela ukuletha impumelelo enjani lapho lizobe lihambisa leyo mali elizoqoqa ngomgqibelo ekhaya?
Thina kasihambisi imali kulapho esisebenza khona, ngoba sifuna kube le mpumela yalawo ma-project. Ukuhambisa imali kayisiyo mpumela. Impumela ukuthi kwenziwe lokho kanye okufuna ukuthi kwenziwe. Nje ukuthi for example, nxa ukuthi sokusenziwa esingakubiza ngesilungu sithi ngama-renovations, esiqalisa kufunakala izinto eziningi, plumbing, tiling, whatsoever, lama-curtaining. So omunye lomunye usupplier osupplya lezo zinto eziyabe beziyenzwe i-quotation bavumelana le institute yempilo. Impilo ibisisitshela ukuthi laba bathi imali engaka, sesihlawula labo abasupplya lezo zinto ezimele ziye empilo. Imali kayiyi empilo for the sake of i-management yemali.
Ukhasi lakho le-Facebook uyasho ukuthi ukhangelele ukusiza abafundi abenkankezi i-secondary school. Awungitsheleke mnumzana, ukhangelela ukubasiza kanjani ngale mali elizoqoqa ngomgqibelo?
Siyahamba ngkhona ngale basitshele uncedo lwabo abalufisayo. Njengoba nje inkankezi sisitshelile ukuthi sicela i-classroom block at least eyi-1, ngoba bona ngokwabo balabantwana abangu-390 kodwa balama-classroom block amabili instead of 6. So bathi basicelile ukuthi lanxa lingasinika nje eyi-1 kodwa lokhu kuzasiza kulabo bantwana abangelandawo zokufundela eklasini, abafundela phansi phandle langaphansi kwezihlahla.